ukhangela ubudlelwane esibe labo leBritain kusukela kusiba lendaba eland reform ngo-2000 okuthi sobala sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukunxusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizanxuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabe singeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa nguMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kanye ngazane Commonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele kuCommonwealth njalo lelebhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Ukhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu ngeBritain njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona eBritain ngeriphabliki le eyadlulayo ekababa umga.